ukhetho lolo luzaba kunzima ukuthi ngiluxakwe lokuthi kuzazala nkomponi sibili. Kunzima okathesi ngoba bathi Trump ungemuva nge-10 points, ungemuva kaBiden nge-10 points. Uzakhumbula ukuthi ngo-2016 futhi Trump wayengemuva. So indlela abantu laba bakibo abamthanda ngayo abelungu, abemaphandleni, indlela abamthanda ngayo, iyangimangalisa kakhulu. So lanxa sithemba ukuthi Trump ungemuva kodwa singathembi kakhulu. Kungale chance ukuthi angawini Trump khona kumangalisa abantu. Kodwa-ke hayi asazi. Yeah.
Ngokubona kwakho ubona ungani udaba olwe coronavirus luzaba yindikimba yokhetho na, kumbe kungatholakala ijekiseni ukhetho lungakafiki singabona abantu sebevotela umongameli Trump?
Indaba ye-corona leyo yayizaba izaba le kumxaka sebele Trump lapha indlela ayiphathe ngayo abantu kabathabanga. Kodwa-ke kusazakhanya ukuthi angikholi ukuthi Jackson nxa engatholakala kusiyafika ukukhetho ngoba sekusele amaviki angaphansi kwamathathu. So hayi iJackson kusesemasinyane, hayi abantu ngeke bathabe futhi ngoba kuzafanele iqale itestwe sibili. Bangaza kabathaba ukuthi kube neJackson okathesi lanxa nje kunganceda kodwa kusafanele ukuthi idlule amahlandla amaningi okutestwa. Ya, so-ke asikwazi ukuthi lapha kuzohamba njani kodwa izaba le-effect sibili indlela aphatha ngayo, hayi abantu kabathabanga, bafela izihlobo labangane konke nje. Ya.